sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mabasa 2018 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunanzelela imihlobo yokuhlukunyezwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela abantwana idili eHarare lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe kusasa.
Emkhundleni lapha emthethwandaba besikhangelane lodaba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo.
Umkhokheli welinye lamacele e-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba waphezulu we-High Court lamuhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwesilinganiso sabantwana abaqhubeka behlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlengulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulela amazwi kumbiko wakhe emkhosini wedili alenzele abantwana enkundleni ye-City Sports Center eHarare ukwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abavele ezigabeni ezilitshumi zelizwe bamkele ngenjabulo enkulu ukufika kukamongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende eCity Sports Center. Umnangagwa uthethele lithuba ukuxwayisa abazali ukuba banakekele abantwana ukwenqabela ukuhlukumezwa kwabo.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunanzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Esinye seziphathamandla kugatsha lwezemfundo umnumzana Paul Damasani ugcizelele amazwi kaMnangagwa. Abantwana bakhuthazwa ukumangalela labo ababahlukumezayo ngendlela ezehlukeneyo ebadaleni lasemapholiseni kungelani lokuba ngubani okwenzileyo lokho. Uhulumende yena uthi uzodlala indima yakhe ekuvikeleni abantwana ngendlela ezehlukeneyo ikakhulu esebenzisa imithetho yelizwe. Uthi zizojeziswa kanzima izigangi ezihlukumeza abantwana kungakhathalekile ukuthi zilezikhundla bani kuhlangothi zempilo. Bayaqonqoselwa abantwana ukuthi baziphathe njalo behlukane lezokusebenzisa okudakayo. Bekule micimbicimbi yokulibazisa bonke abakade bekulombuthano ogoqela umculo wengoma zomdabu kunye nomhlabelelo osakhulayo olodumo owaziwa ngelokuthi Killer T. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
IZimbabwe kusasa inanza usuku lokuthola uzibuse loba nje iningi labantu lilembono ehlukeneyo ngaleli langa besithi inkinga ababhekane lazo azikhombisi ukuba ilizwe lathola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Kusasa abantu bakhanyelelwe ukuyabuthana enkundleni eWhite City Stadium koBulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kaMongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likaZibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu oza kulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye lamabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likaZibuse thina njengabakwamthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibe sikulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane loSibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi akhankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasotsha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasotsha ukuthi balikhulule. Amasotsha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa angakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongu celebrate ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uZibuse wesimachumi amathathu lasifica mine mibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe kodwa abantu bathi akula nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uZibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi amabhanga awalamali imigwaqo ifile indlala ibambile kuthi labafundi abalamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi azilalutho ezingalutho ngemikhosi yokunanza uZibuse ekhona kusasa ngoba iningi lazo azikaboni ubungcono bombuso weZANU-PF kusukela ngo-1980. Kodwa kulezinye njalo ezithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba abalwa impi yenkululeko banikela impilo yabo ukuze abantu abansundu bazibuse. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebebone ilizwe bephatha uZulu uChapa njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence tinasibona ukuqakatheka kwayo. Wasingaqakathekisa i-independence kuyafana ukuthi esiqakathekisa bona abathi balimbi laba abathi balimbi abafuni ukushiya izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe sokutho ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasabona ukuqakatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo ukubusa kwakhona kuhlukile ngoba ababusi yibo abazibusayo thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibenefitiye njengabantwana abancane njengentsha njengesizwe so isignificance yeindependence elanga lezibusi kanye iquality kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo
ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe leli langa linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona nokuzinikeza okwenziwa ngabalela uZibuse.
Ilanga lokuthakazelela uZibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula, njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababesithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uZibuse wabatsha usekhatshana njalo leli langa alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence liyilanga elibaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba liyilanga eZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo, esingathi ukuzibusa okugcweleyo ngoba ngokubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesikunanzelela kuhle kuhle akukho ukuzibusa lokhuyana, kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu, kodwa sisiya kubuswa ngumuntu omnyama. Ingakho akula sisindi ukuthi kuthiwe sakhululeka thina silokhe sisabandezelwa ngomunye umuntu omnyama. Ukuzibusa kwethu kulokhe kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe nalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamashumi ayisitshiyagalombili ilizwe lathola uZibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. Umnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa eNational Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe lelakweBotswana. Imele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Direct from Washington, the Voice of America.
Umkhokeli welinye lamacele eMTC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba wephezulu wehighcourt namhla ephikisa isinqumo selinye icele laleli bandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esimvimba ukuthi angasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zebandla leli. Ubathabele Masuku usathulela lolu daba.
Obesahlulela udaba lolu e-High Court ngumnumzana Francis Bere, njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya, ngakho ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo.
Enkundleni lapho emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bebe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo, njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Zotanga lichita umisista uya kudare nekuti vaKhuphe vakasuiwa nevamwe vavo.
Lamhla besimthetha ndaba ngoba uMakhuphe isuwa nabanye banje besithi ingasebenzisi ibizo le-MTC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MTC ngubani, ngoba uMakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uTsvangirai. Njalo sithi akula ndingeko yokugijima ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi sizwe isinqumo sodaba lolu ngeviki ezayo.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Thamani Moyo utheka lansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho ngibona ngani njoba angithi akukapheli kuthiwa izaba izangena futhi nge Tuesday lapho kuzaba khona le final esizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owayengumongameli webandla lelo uMui uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulomakhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uChamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kwasekuxotshwa uMakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olezi connection namuhla sixoxa ngelanga lokuthola uzibuse ele independence lona elinanzwa kusasa. Kambe lichoni leli langa kini njengabasakhulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo. Kulezizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amafektali abo kwele Zimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi iziphathamandla lezi zingaphumelela ukwenza lokhu. Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwale Melika lapho abahlangana khona labo somabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labo somabhizimusi kweleBrithani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sivuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulalutho oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili ngoba indoda edingayo ayitsho angeke idinge ihlezi phansi. Ukuhamba kwabo akakumangalisi ngingakufaka ngaleyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa anxakwa lekuyukuthi into sezatshintsha. Nxa ezele yona inhle isithombile amajaha ayibonthi hayi leya ntombi isithombile, and ungakhohlwi khona vele amehlo omhlaba wonke velade eseZimbabwe akula okutsha abangakuveza. Into enkulu yukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenzile khona lo muntu olemali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo yokuthi khathe silanda ukhetho, so baningi abathandabuza ukuthi khona kuyawela ngathi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Phesi Mcijo, ingcwedi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi baza kuya lalo ngoba uzothola ukuthi osemabhizimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Ukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho abansundu kweleZimbabwe o-Indigenization Act loba nje usanda kuguqulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engikwaziyo ngabosomabhizimusi ukuthi basakhangele futhi lokuthi khona ama-elections bazahambisa njani, njengoba lokungena kwabo bangena ngendlela ekhanya ingaqedakali.
Bakhona njalo abalemibono engafanile kaNdlovu loMcijo. Omunye wabo ngukansila wakobulawayo uNkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibona ngani bangenelisa ukuthi bakwenze khona lokhu. Ngisho ngokuthi i-situation
nation eZimbabwe andibona yebo basukile bebona umumo seZimbabwe ukuthi abantu bathwele nzima kanjani bafuna imisebenzi abantu bathwele nzima ngesimo lesi esikhona esisiya kuso lesi sama elections sibangathi bekhulumisana labo ukuthi babuye uelection esedlulile mbone ngani bangafuzi
osekela ibandla lezano PF umnumzana Believe Gawule laye uthi zisebenza kadalala iziphathamandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwabanye amazwe
into abayenzayo sibili izaluthola usekelo olukhulu kakhulu kwabamabhizinisi ngoba umpresident uhle waseqala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasana ama-investors ababuye bezoinvesta eZimbabwe.
Uphinde wathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Ngiwo abantu abasupportetha inhlelo zethu ezokuthi ilizwe lethu lithuthuke phansi phambili ngoba bona bafuna ukuthi ngelilanga kodwa abakukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lapho lokho kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwana kuhlale izinto zihlala zilukhuni eZimbabwe bengavumi njalo kuthi kulo tshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
Undlovu uthi uhulumende weZimbabwe uphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulo uhulumende lo sesize izithembiso ezinhle kakhulu kati singabantu abahlanikileyo thina sesazizo izithembiso zokuqala ngabe sikhala sizitshelwa njalo nje yiyo yona leli ibandla lezanup f. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha mbe asebekuthi bekwenzile ukuthi sithembe ukuthi bazaziguqula izinto hhayi angiboni njalo kuyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedele ngoba ngabe kuyo somabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthi nasesitshengisa injabulo nalokho sesikhalisengisa kuthanda abuza thobi kubana sithanda ukhetho imazane ukudlalisa nje ngama-resources esivele singelawo.
Ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni atshiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukahulumente kaMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyaka yenye. Ikhubekela phambili sehluleka ukunqoba iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos emidlalweni yalonyaka eyeCastlick Laga Premier Soccer League. UJoseph Njanji usathulela lolu daba.
Isimo singanani ngemva kwemidlalo eyisithupha kusigaba seCastlick Laga Premier Soccer League siveza ukuba iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yile mihlomelo emithathu. Le mihlomelo liyithwele ngemva kokuba libe ngutshikilo obhanqa emidlalweni emithathu ukuthi kweminye emithathu linqotshiwe. Umsekeli weqembu leDynamos uNyasha Chiweshe uthi akaselalo ithemba elokuba iqembu leDynamos likhona lizavuka lincintise ukuphakamisa isicoco.
Hayi, mina ngikho yipi ngendlela ithimu yenza ngakhona. Hayi, kare sisifayitela nje relegation. Ngibona into esikhona la sokufayitela relegation. Yinto esikhona ola kuphika. Hayi, into zivele zaphambaniseka kuphuma inkulumo zalo kade kuthiwe kabhadala imali zakhe lama-players. Ikwapho performance yonke ndakona ukuthi every season kuya build team ngathi every season kokubuya yilo kwezenini team kwa because ama players every season abaliwe inxa ukuthi abakhiphe imali.
Iqembu leDynamos leze PC Caribe elihlezi emsileni wengalane le mihlomelo emibili yiwo kuphela amaqembu angakanqobi kumidlalo yalonyaka. Phezu kwengalane iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi esinqongweni ngemva kokunqoba ele Harare City nge 3-1 ngomgqibelo. Kwathi lelo ebelikhokhela emavikini ayedluleyo elenkeze Platinum lona laba ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Shabani 9. Zombili izimbamgodi zelitshe lePlatinum zile mihlomelo elitshumi lesithupha iqembu ngalinye kodwa ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lihlohle kanenye. Iqembu elisile ngesikhala senaliti yawugunyulweni kwisigaba saphezulu elebulawa yesithi kuzamele libophe ziqine njengoba liyala lilokhu lisehla engalaneni yemihlomelo njengoba seliphenduke umthajuzwa. Abafana bakamasipala wedolobha lakobulawa basendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo bele miklomelo emine. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 Medium Wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo bolo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wawele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Neymar elithi libisele ekhaya iziphepheli zohlobo lweRohingya ezimbalwa. Ikansili ebona ngezomvikela kunhlanganiso yamanyano ngomazwe womhlaba eUnited Nations Security Council zisole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yeleMali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kule Mali sibika ukuba kubulewe isoja elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu. Walimala amanye amasoja ambalwa akuqela ayisikhombisa adabuka kwele France. Sesiyalitshayela ke ezomculo sitshayeke iSoul Brothers like lizwele sibonga ukuthi sinambithe kancane. Ngokanda kanda labo phela ama Soul Brothers besithi uSomandla. Singake hlukani wathi sikhangele ezinye indaba ebezigokela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzele abantwana idili yeHarare lamhla lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe elikhona kusasa. Umkhokeli welinye lamacele leMDC uNkosazana Thokozani Khuphe ubesithi umthetho ndaba waphezulu oyeHigh Court lamhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi aziboni ukuthi siphatha amandla zikahulumende ezethekelela eleBritane leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizinisi bakwanye bakwamanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo onke isitule.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.